Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 7 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibona ngani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba. Njalo izolo likhethe inkokheli entsha eMelika. Kodwa bakhona abakhalakhalayo.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale.
Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga babuthene eKigali kwele Rwanda namuhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ka-1994 phakathi kwamahutu lamathutsi. Umbhuqazwe weGugurahundi wona uza kufa walungisiswa na? Silempumela njalo yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba okugoqela isigaba seMelika lapho eliqhube khona lolu khetho izolo. Umnumzana Tawanda Dzokora nguye okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo. Umsekeli wakhe ngumnumzana Zwidzai Ruzwidzo. Organizing secretary kube ngu-Abel Mutize. Kodwa bakhona abanqotshiweyo abakhononayo abathi ibandla leli litshintshe imithetho yokuqhuba ukhetho. Sixoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Mbona amishelo nokukhetha abakhokheli abatsha lokhanya lohamba kuhle. Indawo eziningi sezidlule kusibanga sokuthola izinkokheli zama-district level, zama-ward, lama-districts esikuma-province manje. Njengoba usazi iMatch South isebenzile namhlanje, le-America, i-Britain izaphatheka mhla ka-20 April. Lezi indawo ezithize ngibonani uhlelo lolu seluseduze lokuphela nje sokusoligqibeka.
Inketho lezi ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini kulandelwa indlela? Ngoba ngapha eMelika sibonile ukhetho lwayizolo, bakhona abanye abanqotshiweyo abakhononayo abathi imithetho kayilandelwanga ngemfanelo.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibona ngani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli. Laba abangasethisekanga kusho ukuthi mhlawumbe kuyabe kuzafanele batsho ukuthi kabasethisekanga ngaliphi bese befaka udaba lalo kukhokheli eziphambi kwabo. Ngibona ngani khonokho yikho okungenzakala nje kuphela. Akukabe nokucwayisiseka ukuthi izisolo zabo zingabe zingaphi.
Inkokheli yebandla iyona ebingabambananga, ungathi isimanyene yini, sibambene, silibumba yini kuyiwa emhlanganweni weCongress nje?
Inkokheli ngibone ngani ukuzwalana okudingakalayo okwenza ukuthi ibandla liqhubeleke phambili kukhanya kukhona, ngoba bekulomhlangano nje ngolwesithathu lolu lapho kade kukhethwa khona kumbe kubekwa esikhulileni esingabathi i-Electoral Commission etholakala edingwe ebantwini abazimele bodwa abangekho kubani labazayo beqhuba ukhetho lwe-Congress ye-MDC. Ngibona ngani kube lokuvumelana khonapho. So inhlelo zifanele zihambe kahle, zihamba kahle. Lokho kufanele inkokheli zivumelane ngakho, ziyavumelana. Ngibona ngani lokho kusalandelwa umthetho, njalo lokho kusesele inhliziyo yokuthi kwenziwa izinto ngendlela eqondileyo njalo ku-constitution. Khonokho ngibona ngani kokuqakathekileyo.
Ama-nominations singathi iseqalisile ngokusemthethweni njengoba ukhetho lwezigaba soluqalisile.
Yeah, ama-nominations aqhaphlanqaso kuphelile ukhetho, ukukhethwa kwenkokheli zama-province kakukapheli kuzo zonke izigaba kumbe konke ama-province. Ngalokho kusese into esehlelweni lwebandla.
Abalandeli bebandla abangaba belokwesabela ukuthi mhlawumbe inkokheli ingehluleka ukubambana, mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ngibonani fanele bazi ukuthi upresident Shamisa siqinise kakhulu enkulumeni zakhe lezinye inkokheli ukuthi kufanele kube nokubambana, kufanele kuqhutshekelwe phambili kwenza umsebenzi ofanele wenziwe ngoba ilizwe leZimbabwe lisadinga ukukhululeka. Khonokho mbonengani kusiya ngokwenziwa abantu abaningi iy'nkokhelo eziningi zikhanyekale ziyakulandela njalo ziyahlonipha la amazwi. Ngibonani khonokho kuyinkuthazo enhle njalo kufanele kunike abalandeli bebandla isibindi ukuthi into zizahamba ngendlela emqoka.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uphatheke emkhosini wokukhumbula abantu beRwanda abaphose bafike isigidi esisodwa ababulawa kumbhuqazwe owaqalwa ngabohlobo lwesihutu bebulala abesithutsi ngomnyaka ka-1994. Abadala lawa macala bajeziswa uhulumende walelo lizwe waqhuba njalo uhlelo lokukhumisana umlotha kwaba lokuxolelana. Uhambo lukaChiwenga kwele Rwanda lolu luphehle inkulumo phakathi kukaZulu yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele alungisise udaba lwakhe umbhuqazwe owegugurawundi. Ubathabile Masuku yalandisa.
UChiwenga ube ngomunye wabakhokheli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa ekuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihutu becobodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamtshina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthe lanxa umbhuqazo lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo, sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994 there was no hope, only darkness, today light.
Ngomnyaka ka-1994 lalingekho ithemba, kwakulobunyama kuphela, kodwa namhla kulokukhanya. Kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe achiyeneyo omhlaba. Okugoqela eleZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazwe owegugurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Projects Trust umnumzana Paul Themba Nyathi uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala eyenza kwaba lokuthula ukuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. Abonayo babotshwa, abanye bavuma ukuthi bonile kwakhunyiswana umlotha. Asikafiki thina lapha eZimbabwe.
Unyathi uthi isiqalo sokulungisiswa kodaba lwegugu rawundi ikuthi labo abathintwayo lobu bukliwe bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengalathuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo, akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Shiri labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe betheswa icala lokuphatheka kumbhuqazo wegugu rawundi wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eMathebeleland laseMidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome ngeke ilungiswe indaba yegugu rawundi.
Udaba lwegugu rawundi luyafana phaka lodaba lwaseRwanda leBurundi lapha kwabulawa khona amaTutsi ibulawa ngamaHutu. Inhlanhla nje yamaSwazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo panyisa ukuhlakanipha bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zefania Nkomo oweMafela Trust, yena othi kuningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazo yombili ifanana.
Nxa ucabanga okwenzakala eRwanda kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona, ngoba okwenzakala eRwanda akula mehluko ngitsho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Sogwala Mdlongwa uthi umgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lwegugu rawundi.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhunyusana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu lezaphu ingakhuluma ngegugu rawundi, ngoba izandla zethu zonke zingcolile. Ngabahambe ezindunene.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha iNational Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lwegugu rawundi. Kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sikhangela ezokulima. Lamhla kuhlelo silonga usakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-AgroPulse. Umntsanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect. Uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwezokulima abadabuka zanzi kwezwekazele Africa, eSouthern Africa. Khulakhwashe, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, njani?
Ngiyabonga baba, kunjani? Mina ngiphilile.
Hayi, lathi siphilile. Khula, nansi inkampani yephesheya ngaseEurope iseGermany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima. Awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Ngiyabonga kakhulu baba. Kulokuthokoza okuthile, kulokujabula okuthile kubatsha abangapha eSouthern Africa. Inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile e-Southern Africa yathi le njongo yokuthuthukisa abatsha. Ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi, sikhangele i-manufacturing, sibuye sikhangele i-tourism, sibe njalo siyekhangela i-agriculture. Inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture. Ikhangele ikakhulu i-export market, that's their first agenda. Esibili bathi kulabanye laba abalingela equipment abafuna i-access to finance, iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture. Njalo izakhonektha abatsha esithi babesenzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers lama-Southern African farmers. Ngakho-ke babone kufanele ukubana be-appoint esithi ngama-champion farmers eZimbabwe othiwa ngumnumzana uJohn Mutsenge. UJohn Mutsenge yena ulima ese-Midland.
Right, uthintile udaba luka Mutsenge yena osekhethwe ukuba ngumambassador weZimbabwe njalo amazwe achiyeneyo eSouthern Africa. Ukuba lesizalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqakathekileyo kanje kungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqakathekise abatsha abadabuka eZimbabwe na?
Sijabule kakhulu mnumzana nge-appointment leyo. Ukufaka ebe ngu-ambassador is a very, very good opportunity for us and a welcome development. Kunje nje izinto ohulumende kathesi uyajabula sibili. Ngiyathemba liyabona la manyuzipepa kubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture. Yethi hhayi lathi sibe-ready ukuthi sisebenze nobaba uMutsenge u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achieva lokhu abamfakele khona.
Uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangelela ukusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela yokuthi kuzabe kulobudlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo. Ngaphandle kokuba lobudlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela, akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo?
Okwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusuke ngapha kithi e-Southern Africa going to Europe. So sikhangela kakhulu i-Europe. Kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba na kwamanye ama-continent.
Sesifikile emaphethelweni wohlelo namhla khula. Kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana lo hlelo lolu kumele bayephi.
Sithi kwabatha kunjenje okwakhathesi mayelana nge-Dutch Connect ngabefuna information okugcweleyo. Ngingahamba kuFacebook, ngingahamba kuFacebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe kuFacebook. Bayathela iFacebook page khonaphana bakwazi ukuxoxa nomnumzana uMutsenge. Siyabanika njalo inumber zocingo, inumber zakhe zithi 0719-437-265.
Nangu umnumzana uKhuda Kwashe Muntsanga owenkampani Agropause. Khuda, thank you so much. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda.
Ngiyabonga Mike, siyabonga balaleli, siyabonga ithuba leli elimnandi.
Zulungal daba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla. Asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 yona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo ku-Twitter njalo ku-Instagram. Kwanele kwalamhla olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, wakazomuhle. Bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletha helitala uGibbs Dube.
Sengana masiko
wesenziwe manje.
Yena baba mkhulu.
Babelo
bola.
Ingalithona njani zulomuhle namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa lembongi uObert Dube. Baba Dube siyakwamukela kumsakazo.
Ngiyakwamukela baba Mthembu Zithembayo nomuhle ngamabala. Bese ngibingelela labana leli bomsakazo izonke indawo amagqumenda semathafeni. Ngithemba baphile konke lapha bakhona.
Hayi kungakunjalo baba. So akusitshele ngawe baba Dube ukuthi uvele ngubani?
Mina ngu-Obert wakwaDube eVictoria Falls, ngiqashise ikhanda ngililoja. Ngiyinzalo yelupani esitokolampizi esidandanda esigabeni sakomthenje emzini wakomazakhela. Ubaba wami uyinzalo yegwamba. Ngingu-41 nje ngapha langapha. Ngathi ngamafithani ngoba kulapho ngakhulela khona edandanda, ngafunda khona ngazi ngaba mkhulu nje. Efolosi ngokuqashanga ikhanda kodwa ngiloko ngizwiza ngalupani.
Ye, wafunda ngaphi langaphi?
Ekuqaleni kwa primary school ikhona ngale elupani, khona ngale nesitokolampizi. Esecondary ngafunda esecondary kuthiwa yiSiya Magoza Secondary School ikhona ngale nje primary secondary kwehlukanise ngumfula. Waze kuthiwa ngeliphezulu le A-level ngazolifunda sengilapha eMoseya Thunywa High School eVictoria Falls ngo-2004-05. Then ngasengisiya ke-collegini e-Institute of People Management e-IPMZ. Yikho ngafunda khona sengisiyakwenza i-course yami ye-HR.
Ye, siyabona ke ukuthi uyimbongi sibili. So uyakhumbula ukuthi kudala imbongi phela zazihaya inkosi into ezinjalo. So ke kuyini okwakwenza waba imbongi?
Ye, ngwananzela wonke umuntu wakhulela ekhaya olisa inkomo uyimbongi lawo angaliqiniso liphelelewo sasivele sekhaya amaqhude nxa yetshopolana siyehaya idongi nxa zilumana siyehaya inkunzi nxa sizixika sihaye le mporomporo kumbe amatshitshi nxa siwaxika kodwa engakunanzelayo ukuthi mina ngikhula njengangithanda umculo kabheka umuzi uthule waye ulalapha athi ngahlabela khona abesefaka into esankondlo ngaye ngihlona ngikulandelisela ngithe sengingakwenza sengingumbalisi lapha eMosia Thunga High School omunye umuntu wasesithoni waba yimbongi ngahle ngaqalisela kuyona leyani iengli ngahle ngabamba ngazokuba lenhlanhla ngazobona uJayz Marabini ngiwahle wangikhuthaza wathi ngerecord i-album yikho kuqala kwami ukuhle ngikwenza inkondlo ngokugcweleyo sibili kodwa imbongi wonke umuntu olusinkomo uyimbongi
mhm. So singathi ke usule nkondlo ezingaki
ama album engilawo asengu4 eyaqala ngethi uhambo lwami eyeya wina iNational Award elenkondlo edume kakhulu ethi uthando inkinga uthando ingwaba uthando impica abadala nale nkondlo ethi uhambo lwami esivili album ngethi We Are One elandelayo ithi Half Time ebese kuya leyinye ethi impilo kulenkondlo lethi ningazala ekhaya emkhulu nemini livalele lalene ekhuluma ngokuthi umakamakhelwane uyangibhaza uphuma phandle thandeni lembo i-album ethi impilo kungakudala nje kulenye zamphuma kathesi lolo ke luluju imbabazane ingcindambopha akubizwa osabela kulelo khaya.
Yes, siyawuza kakhulu ukuthi isikhathi sesihambile akusitshele phela eyodwa phela uphonga ukuthi cha khonapho nje kancane.
Ihedi yabe ithwele nzima ngomkakho usengathi ijurawo liyendlu yami ucela ithada yesamsung ekuseni acela i-small pin acela inokia ntambama angazi udinga mina noma udinga i-charger uyangibhaza ngimfoni la athi ifoni yami izidayela yodwa angitshela ukuthi uzulukuthi amagesi azahamba yini ethawuni konke lokhu kuthathe kwenza imikhuba yakhe uma unkosikazi wami engekho uphuma phandle ethandela ilembu umbona njengesilene sifela nzipho namazinyo makhelwane khuza umkakho yezwisa
valisa abalaleli ngamafutshane sibili.
Ngiyalithanda abalaleli bami bonke lapha elikhona bakithi ukuthi nje kangiliboni lani kalingiboni kuba ngabe liseduze ngabe ngiyalibhaphula ngithi kini lonke mncwa mina ngi-obhedwa kodube kangitshintshi nje ngumfana wesintini wakhona ekhaya le khasi lami le-Facebook likhona lithi obhedwe fan page le namba zami zikhona nje kuma-video clips ami wonke ama-jokes langaphi lingangithinta ngikhule kakhulu njengexoxa emanzini. Ngiyalithanda lonke abalaleli bami uNkulunkulu alenzele konke okuhle.
Siyambonga kakhulu-ke u-Obed Dube imbongi sibili elodumo kona manje ungathinela kusasa mntakamama.
Kubonge mina bakwaMthembu.
Siyalibonga ijaha lakoDube. Hayike abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Oliver lesemoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube silale.
Kangele ezinye ziyowagcina amasiko.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba iviki yenu ihambe kahle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna ukubala kuJohane chapter ka 3 ivesi ngisuka ke ku-15 ngisiya ku-16 la ku-17 lapha mfundisi sikhangele indaba eqhakathekileyo etshengisa ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Ngakho singabala kuvesi 16 ithi ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezwele yodwa ukuba ilo lalo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Ngakho ke okokuqala okumele sikugcizelele ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi uJesu Kristu uyingxenye kaThixo laye unguThixo. Siyakwazi ukuthi leyo yimfihlo kaNkulunkulu ngoba uThixo siyakwazi ukuthi uyibuthathu kulo uNkulunkulu Baba, kulo uNkulunkulu indodana, kulo uNkulunkulu moya ingcwele. Le intshumayelo ehlukeneyo engabe ifuna ukuthi siyikhangele kodwa into eqhakathekileyo yikuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wazehlukanisa le ndodana yakhe eyodwa uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abuye lapha emhlabeni ezosisilisa ezosikhulula esonweni. Kwenzakala kanjani? Okokuqala asinanzelelini ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. uNkulunkulu kazanga afananise umhlaba lezinye izinto azidalayo. Siyakwazi ukuthi wadala ezinye izinto ezehlukeneyo, kodwa umhlaba yiwo aletha khona indodana yakhe. Kodwa ngalapha ilizwi likaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathanda umhlaba, lisho ukuthi uNkulunkulu uyathanda umuntu. Wonke umuntu uthanda uNkulunkulu, akukhethele ukuthi ungabe ungumhlobo onjani, akukhethele ukuthi kumbe ungumyanga kumbe umuntu onothileyo, akukhethele njalo ukuthi vele yena uNkulunkulu uyamazi yini, akukhethele ukuthi kumbe wena uNkulunkulu uyamthanda lawe kumbe awumthandi, kodwa yena uyakuthanda. Ngakho-ke wathi uNkulunkulu ethumele indodana yakhe lapha emhlabeni, kazange ayithumele ngenxa yokuthi kwakulabantu abalungileyo, kodwa ilizwi lapha lithi lona wawuthumela ukwenzela ukuthi ezosilisa umhlaba. Njalo indodana yakhe ngayithumelanga kuphela, kodwa ilizwi lapha lithi lona wanikela indodana yakhe. Kutsho ukuthi wayekwazi ukuthi umnikela phakathi kwabantu abazafika bembulala. Siyananzela lapho ukuthi uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ethanda abantu. Kulabantu ababuza bathi manje nxa ethanda abantu indaba evumela ukuthi abantu kube lokubhubha kwabantu, hayi, ngenxa yokuthi thina wasidala safana naye, wasinika ilungelo lokukhetha ukuthi ukhetha impilo kumbe ukhetha ukufa. uNkulunkulu kafosezeli kumbe kakabambi muntu ngamandla, uyakunika ithuba lokuthi uzikhethele. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi loba yena uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi izokufa lapha emhlabeni, yavuka ngelanga lesithathu, isinika-ke ithuba lokuthi khetha impilo, khetha mina, khetha ukuphila, khetha uthando. Kodwa kusala ezandleni zethu ukuthi thina sikhethane. Jesu, thina singabi mazi, wasikhetha, wasinika uthando lwakhe, wasinika indlela elempilo. Singamazi njalo siphakathi kwezono zethu, kodwa yena wasithanda, wasinika indlela yokuphila. Ngakho-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngilinika indlela ezimbili, indlela yokuphila kumbe indlela yokubhubhisa. Indlela yokuphila siyithola ngayo uJesu Kristu. Nxa simiyala uJesu singafuni ukuba simamukele, siyabe sesikhethe ukubhujiswa. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda kakhulu ukuthi kafuni ukuthi lokhu kwenzakale. Yikho kathe senxini ulaleleli intshumayelo engiyikhulumayo, ukwenzela ukuthi uthole isikhathi sokuvula inhliziyo yakho, wamukela uJesu abe inkosi lomsindisi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho ngizafuna ukuthi sithandaze labalaleli, lingathandaza ngemva kwami ukuthi inkosi Jesu, ngiyavuma ukuba mina ngiyisoni, njalo ngiyakwamukela namhlanje enhliziyweni yami. Ngena ubuse, umphilise, unisilise kubhubheni, ube inkosi lomsindisi wami, ubuse impilo yami, egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile engompalo kamfundisi. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leWange linqobe leDynamos nge-2-1. Imanika Diamonds yona inqobe iHarare City nge-3-1. Ichapungu leBlack Rhinos zibe nguchikilo bhanqa 2-2. Kwathi iHighlanders layo yaba nguchikilo bhanqa 0-0 leCapes United. Dodana asewisile sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi Ithemba Lami. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwaka zomuhle, likhumbule zikhona ezekuseni ekusasa. Lilami olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.